sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 31 Mbimbitho 2021 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
nanxa ukuthenga kwevaccine kuqakathekile kakhulu empini yomkhuhlane we-COVID-19, uhulumende ubhekane lezinto eziningi ezifuna ukulungiswa njalo ezifuna imali. Ngakho imali yokuthenga ivaccine eqanjwayo iyethusa kakhulu.
Uhulumende uveza ukubana usesebenzise izigidi ezedlula izilishumi zamadola emelika, US $10 million, ukuthenga amajekiseni omuthi wokuzivikela ku-COVID-19 awevaccine. Ucwaningo mayelana lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni evikela i-COVID-19 eZimbabwe luveza kubana abantu bayahlehlela emuva kulolu hlelo ngezizathu ezehlukeneyo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana wethekelela kweleZimbabwe ukuzohlangana lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa behlaziya indaba ezithize zobudlelwano bamazwe amabili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uveza ukubana usesebenzise izigidi ezedlula ezilishumi zamadola emelika, US $10 million, ukuthenga amajekiseni womuthi wokuzivikela ku-COVID-19 ayedlula kancinyane isigidi 1.2 million doses. Intethele zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolo daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngumsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDr. John Mangwiro lapho ephendula imibuzo yentatheli zindaba ngemva kokwethulelwa kwazo okuphume emhlanganweni wedale labaphathi ntambo i-post cabinet press briefing ngolwesibili.
So far it's over $10 million.
Zisedlula izigidi ezilitshumi imali esisetshenzisiwe ungahlanganisa ifika kubo 10,700,000 leyinye phezulu ungabala uhlanganise uzaphuma le mpendulo yakho. Kungakho yedlula izigidi ezilitshumi zemali yakwele melika.
Osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana lozulu enhlanganisweni ye-Community Youth Development Trust, CYDT, eGwanda, uNkosazana Bongiwe Dube, uthi iyadanisa inkulumo kaDr. Mangwiro.
Impendulo ekhulunywa nguDokotela uMangwiro ivusa inkophe, ikakhulu elizweni elinjengeleZimbabwe, elikhangelane lenhlupho zomnotho. Nxa kuya kuthi imali edlula US 10 million yasetshenziswa ekuthengeni i-vaccine, kusho ukuthi imali engaphosa ifike 100 million izasetshenziswa ekuthengeni i-vaccine yabantu abayi 10 million. Leyo mali izavela ngaphi?
Uthi uyazibuza uMadube ukuthi ivela ngaphi inkalakatha yemali engaka elizweni lapho uhulumende avele ezehlulekela.
Ngikhuluma nje uhulumende uyehluleka ukunakekela abantu ngokubanika ukudla ngoba ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Abantu abaningi bakhangelane lendlala. Lanxa ukuthenga kwevaccine kuqakathekile kakhulu empini yomkhuhlane we-COVID-19, uhulumende ubhekane lezinto eziningi ezifuna ukulungiswa njalo ezifuna imali. Ngakho imali yokuthenga ivaccine eqanjwayo iyethusa kakhulu ngoba kusho ukuthi abantu bazaqedwa indlala njalo imigwaqo ayisoze ilungiswe. Imali yonke isiphelele kuvaccine. Kungaleso sikhathi futhi leyo vaccine abantu abaningi ngathi abathakazelelanga ukuthi beyihlabe.
Isiphathamandla senhlanganiso yabalwela ilungelo labaphila legciwane eyeZimbabwe HIV and AIDS Activist Union Community Trust, uMnumzana Stanley Takawona, uthi kumele abhekwe ngelihlo lokhozi uhulumende kundlela asebenzisa ngayo imali yelizwe.
As our last health minister with his other officials were dragged to court for abusing the funds.
Sikubonile esikhathini sangemuva umphathintambo wezempilakahle obekhona ngaleso sikhathi lezinye iziphathamandla zakhe sebehanjiswa emthethwandaba besethiswa umlando wokuchaphaza imali.
Kodwa uMnumzana Majaha Sibindi wasemzini we-Warren Park eHarare uncoma imizamo kahulumende le.
Kuyabongeka njalo siyakuncoma lokho okwenziwe yinguhulumende ukuthenga umuthi lo we-vaccination. kuyawutshengisa ukuthi kuyabanakekela abantu bakhe elizweni. Siyabonga kakhulu.
Ndawonye uhulumende usethenge amajekiseni awedlula isigidi esisodwa 1.2 million nxa kuhlanganiswa ayemukelwe ngolwesibili ntambama ohlobo lweSinovac, wona athengwe kwele China lavele kwele India. Phezu kwalawo uhulumende asethe wawathenga kulamanye awanikezwe njengesipho ngabe China le India. Uhulumende uthi ukhangelele ukuba kuhlatshwe abantu abangaba yizigidi ezilichumi 10 million kumbe isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze ilizwe libe ngelivikelekileyo kulolu bhubhane lwe-COVID-19. Abezempilakahle bathi ekutshoneni kwayizolo bese besedlula kancinyane inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa 72,944 abahlatshwe ijekiseni lokuzivikela kumkhuhlane wobhubhane lwe-COVID-19 selokhu luqalileyo ngenyanga kanhlolanja. Abedlula kancinyane inkulungwane ezintathu 3,193 kungabahlatshwe izolo kuphela, kuthi abedlula inkulungwane eyodwa 1,063 kungabekade sebehlatshwa okwesibili. Sebesedlula izigidi ezilichumi 12,922 asebephinda ukulihlatshwa leli jekiseni selokhu lolu hlelo lwaqalwayo. Impumela ekhitshwe ngabezempilakahle ekutshoneni kwelanga langolwesibili etshengisa isimo kwezokusabalala kwalomkhuhlane we-COVID-19 iveza ukuba sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 36,858 asebefunyenwe belegciwane leli lokhu laqhamukayo nyakenye, okugoqela abazinkulungwane phose amachumi amathathu lanhlanu 34,636 babo abagule basila kulomkhuhlane, kwabhubha abedlula inkulungwane lengxenye babo 1,521. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abenhlanganiso elwela amalungelo amakholwa esiKristu eyeZimbabwe Christian Alliance baqhube ucwaningo mayelana lokuhlatshwa kwabantu eZimbabwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 eyevaccine, oluveze ukubana abantu bayahlehlela emuva kulolu hlelo ngezizathu ezehlukeneyo. Abesifazana abaningi ezigabeni zeMandebeleni abendele kubobaba abasebenzela phandle kwelizwe kubonakale ukubana balakho ukuthelelwa lula igciwane leli, ngoba lapho omkabo bephenduka ekhaya bevela emazweni angumakhelwane bangena ngendlela ezingekho emthethweni njalo bengahlolwanga iCOVID-19. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labantu ezweni abakahlatshwa ijekiseni, kodwa ucwaningo oluqhutshwe yiZimbabwe Christian Alliance selubonise ukuba abantu balembono ehlukeneyo ngaleli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Unkosikazi Lynette Dube oqhube lolu phenyo uthi babone ukwehlukana kwenkolo lokungabi lolwazi olweneleyo ngale ijekiseni.
Sabuza abantu abayi-561 abavela ezindaweni ezehlukeneyo elizweni leZimbabwe ukuba bayathakazelela yini ukuhlatshwa ukuze bavikele umkhuhlane wobhubhane we-COVID-19. Safica ukuthi 10.7% bathi yebo bayafisa ukuhlatshwa, abayi 75.1% bathi hatshi, abayi 14.2% bathi abalaqiniso ukuthi bengafuna yini ukuhlatshwa kumbe hatshi. Siyananzelela ukuthi iningi labantu abathi hatshi kwakuyinxa yezizathu ezimbalwa ezigoqela ukuthi abalalwazi olugcweleyo nge-vaccination, njalo le nkolo yabo ayivumi ukuthi bahlatshwe. Abanye batsho njalo ukuthi besaba ukuthi i-vaccination ingabe ingahambelani labo lapha sikhangele ama-side effects e-vaccination.
Uqhubeke eveza ukuba iningi labesifazana abalabomkabo abasebenzela phandle kwelizwe basengozini yokubamba i-COVID-19.
Siyananzelela ukuthi inhlelo ye-vaccination leyi ibamba ikakhulu abomama kumbe abesifazana. Singakhangela esigabeni seMathabeleland, iningi labo baba liyasuka lisiyasebenzela kwezinye indawo ezinjenge-South Africa loba eBotswana. Nxa bephenduka lapha bandise ukuchaphela ezindaweni ezingekho emthethweni ngoba bengela amaphepha aqondileyo. Lokhu kuyenza ukuthi omama bangavikeleki kumkhuhlane wobhubhane le-COVID-19. Kungenxa yalokho, njengenhlanganiso ye-ZCA, siyakhuthaza ukuthi khona uhulumende asebenze gadalala lamanye ama-stakeholders ukuze abantu bebe lolwazi olugcweleyo mayelana le-vaccination ukuthi inganceda kanjani abantu belizweni leZimbabwe, ikakhulu sikhangele omama abayibe sithi some of the vulnerable groups uma communities
ethu. Ucwaningo lolu luqhutshwe kusetshenziswa inkundla yebulenjini iWhatsApp. Impumela yaveza ukuba abantu abalalwazi njalo abafisi ukuhlatshwa ijekiseni yile. Kuvele njalo ukuba imfundiso yezinye inkolo ayivumelani lokuhlatshwa, abanye njalo besesabela ukuba bengabamba eminye imikhuhlane ngemva kokuhlatshwa. Kusenjalo, amakhosikazi asuka endaweni ezehlukeneyo ezweni athe gwaqa edolobheni leMutare behlaziya inhlupho ezehlukeneyo ababhekane lazo ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown kusukela nyakenye ngombimbitho. Unkosikazi Plaxidia Mawuto ongene lumhlangano osuka eBinga uthi zinengi inhlupho abavele bebhekane lazo esezengezwe yikuqhamuka kwalolu bhubhano.
EBinga silobunzima bamanzi ngoba sasuswa kuZambezi sayafaka endaweni ezisezintabeni. Ezintabeni laphana ukuthi omama sithole amanzi, sihamba imimango emide, sihlangana lezinyamazana zeganga ezinjengendlovu lezilwane. So kuba nzima kithi njengomuntu wesifazane ukuthi kwesinye isikhathi isilwane singafika esiwayeni uvuke uye kulwana lesilwane ngoba obaba kwesikhathi uyabe engekho. Njalo ekuphelekezeleni abantwana ukuthi baye esikolo ukwenza ukuthi bangahlangani lendlovu lezi endleleni.
Esinye njalo isakhamuzi seBinga esingene lomhlangano unkosikazi Irene Mupande uvumelane lo nkosikazi Mawulo.
Thina kade sihlala eduzane lomfula othiwa Zambezi River kaSamawezi. Then besihlala khona phayana sasuswa sivele emfuleni sihambe entabeni. From that saswela indawo zokulima entabeni zangkhona. Then from that sabuyela ngapi emfuleni ukuthi sizame ukuthi silime sithole ukudla kwabantu bethu. Then from that emfuleni laphana kugcwele imvubu lengwenya nxa sizama ukuthi silime imvubu ziyabuya zisidla ngaphi emasimini ethu. Then ingwenya lazo ziyabuya zilunya abantu. That's why lisiza ukuthi eBinga ye abantu bayalunya lengwenya every time.
Umhlangano waseMtare ungenwe ngabesifazana abadabuka eZimbabwe lasemazweni angomakhelwane agoqela iBotswana, iSouth Africa, iMalawi, iZambia lamanye oqhutshwe kugqitshwa linyanga kambimbitho yokunanza lokuqakathekisa umsebenzi omuhle owenziwa ngabesifazana emhlabeni jikelele eye International Women's Month. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulaphinya abantu ababaleka kweZimbabwe besithi bayesaba ukubuyela ekhaya kungenxa kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa abathi wephula amalungelo kaZulu njengalokho okusanda kwethulwa ngelemelika. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abantu ababaleka eZimbabwe besethuselwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kulandela imizamo yokutshengisela emgoqweni nyakenye uZulu ekhonona ngobukhohlakali bathi kababuyele ekhaya ngenxa yokuthi akula nguquko kwezokulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Abantu labo bakuqela umnumzana Mthulisi Hanana, umqondisi wenhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation, umnumzana Joshua Dingulube olwela amalungelo oluntu, labanye abathi baphuse bathunjwa nyakenye kweleZimbabwe. UHanana uthi akuqedakali okwenzakala eZimbabwe.
Uhulumende lo obusayo ukhanywe uyaqhubeka ngochuku. Ungakhangela izikhathi abangene ngazo emzini kaMoyo, yizo izikhathi abangena ngazo kwaMumuzi, yizo futhi izikhathi abangena ngayo emzini kaNgulube. okutshengisela ukuthi indlela abasebenza ngayo lokhu injalo.
Uwanana ugcizelela esithi kunzima ukuthi abuyele ekhaya.
Angizake ngizwe nge-procedure yokuthi khona kuyenziwa i-ferret team elanda abantu phakathi kwamabili isiyababopha. So ukuthi senzeni, it's unfair. Ngumbuzo ekade ngingawukhangelelanga emuntwini okhokhelayo ukuthi senzeni kumbe ubani uyenzeni. Ngoba eqinisweni lami nje ungambuza ukuthi ngiyenzeni. Ngiyakwazi. Secondly, kuthiwa khona kungenzakala ukuthi abantu baye bezosilanda ebusuku ngaba yizigayi. Ayi angiwali khonoko. Kodwa it will mean izigayi ezicomplicated. In that ngoba izigayi zabuya kithi zazile moto yamasocha. Babe le moto ebhalwe Bulawayo Central Police. Izizigayi lezi. And the funny thing ngezigayi zone eziqanjwayo ukuthi ungaba kuyizigayi. Singaka report ukuthi kuqwamuliwe izivalo ebusuku kudingwa abantu babuya bona bazobuza endlini ukuthi kanti abantu ababuye phakathi kobusuku umthulisi bamthethe yini bamtholile yini ngamapolice azintroduceayo wathi ngosconstable banibani abevele central police singaka report base bekwazi ukuthi ukuthi izigayini zale zisuka lapha za report ayisivela ngalo kuyadinga umthulisi liye mbuthi simthole mesimsweni
lokhu kusekelwa ngumnumzana Ngulube othi waphoso wathunjwa kobulawayo
kono kwezwe igovernment yale yinto engathi strategies yamna ngakho ukuthi azame ukuthi abulale anyone oyileader like abakwenza kuko umbakesitunkomo fuze yabulawa ngenxa yokuthi nguye ohamba lama-distant nguye olabantu bona laba abanjani emathebeleni abalezibindi abafisa ukuthi balwele into yabo bayiphutshe lakathesi indaba eyenzakalayo ibuhlungu kakhulu ungakhangela babaduba ungubonisa ukuthi ungakhangela from the time ungakhangela inyaka leyedluleyo abantu abalandwa ebusuku ngabakithi laba abempumalanga balandwa emini balandwa ntambama bafonelwa lakathesi kutshola ukuthi umqondisi uyatsho ukuthi kalacala kufana lani bengiziphumela ethi ngecaba bengigwebelona lingela sizathu ilongikho ngaphuma ebelipeni ngaphile. So asinanzelele ukuthi uhulumende lokhona aso government babandimande ngabantu bezanu abasebenza labantu abaku-military intelligence, abantu abangama-CIO, abantu yibo abalandelela abantu ezindlini befuna ubabulala ngoba vele indlela osophilisana ngayo ku-government le ngesimafia ukuthi akufuzanga kube lo muntu ophakamisa ikhanda, ophakamisa ikhanda afuza gongo.
Kodwa umnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU-PF uthi abantu laba besaba umnyama ongelampisi.
Akula nto enhle ubana ubone omunye wakho ecatshile kumbe ehlukumezekile. Akusiyo nto ethabisayo naleyo. Kusafuze la besile sidinga indlela zokuhlalisana kahle. Singahlalanga every time sikugiya e-politics, igiya ensolo, igiya kuphela ukuhlukumeza into engathiwe ngezikhathi zonke. Then usu-expect ukuthi into yonke i-turn out into your favor again. Kodwa khonoko ungakubhalansa ku-two, akubhalansi.
Ilizwe leMelika lisanda kwethula umbiko othi uhulumende kaMnangagwa wephula amalungelo oluntu okwesabekayo. Kwethule lokhu egwalweni olujulileyo olulungiswe luhlangothi olubona ngezamalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguKips Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo inkulumo kaMongameli Cyril Ramaphosa ezipha ilungelo lokuhamba lokuphatheka enkonzweni yePasika ngempelaviki yonale esiya kuyo. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo zokholo okhulekani inyoni odabuka emateme enkayi neqembu lakhe iAll Brothers God Sounds behaya iculo ngodaba lokubethelwa kwendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu esiphambanweni. Ngaphambi kwenkulumo kaMongameli Ramaphosa izolo, iningi labeZimbabwe abalokhu bevunyelwa ukungena lokuphuma kwele South Africa bese besevalweni ngemva kwehungahunga lokuthi imingcele izavalwa kanye lamathempeli. kodwa ke sekulentokozo ngemva kokuba uMongameli Ramaphosa ethe inkhambo zizaqhubeka zivunyelwa. Inkonzo zangekhefu lephasika zizavunyelwa ukuba labantu abedlula amakhulu amabili 250, kanti ke labo abakhonzela phandle bazavunyelwa ukufika amakhulu amahlanu 500. Unkosazana Phethe Ncube okhonza ebandleni lekuphileni Church of God in Zion uthi bathabile ngokuphiwa ithuba lokukhonza ngephasika.
Angithi nje siyabonga njengamaKristu ithuba esiliphiwe ukuthi sikwazi ukuhlanganela umzimba wenkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyaxwayisa nje ukuthi abantu balandele imigomo ebekiweyo. Asigezeni izandla ngesibulala amagciwane, sifake izifonyo. Singakulibali nokuthi siqhelelane. Asangani, asiqhawulani nxa sihlangana.
Unkosikazi Mercy Mvundla yena uthi okubathokozisayo ukuthi inani lembuthano likhwezwe ngendlela elenhlakanipho ukuze imbuthano yephasika le ingabi zinkundla zokumemethekisa igciwane le-coronavirus.
Esikujabulelayo lesikubongayo ukuthi akacabangelanga ilizwe wathiya amakholwa, akawacabangelanga amakholwa wabekela ilizwe eceleni. Ukuhlanganisile konke ndawonye wakwazi ukuthi akuhanje kodwa inamba orongithi nani lingabi selidlula libe linengi kakhulu. Kuyajabulisa kakhulu okuyikuthi kuthi namakholwa sekusalele nakithi ukuthi sizinakekele ngoba eqinisweni lolu bhubhane lusasekhona.
Kodwa ke umfundisi Newton Ncube ebandla le-City of Prayer uthi kuloko esabela ukuthi ukwengezwa kwenani labakhonzi kungenza iningi lithi seliphenduka kukhefu lephasika selithole igciwane le-coronavirus. Yena-ke uxwayisa abeZimbabwe ukuthi bahlale phansi bangaye ekhaya ngaleli khefu ngoba kuyingozi.
Akusizi ukuthi abantu bagijima baye ekhaya bafike ngale, bafike mhlambe bathelele abanye kume bafike ngale batheleleke bese beyashona. Kodwa kuba ngcono ukuthi abantu bahlale phansi balinde sibone ukuthi umkhuhlane lo uqhuba usiya ngapi, kwenzakalani ngawo, and then at the end of the day vele sizasithola isikhathi, sizasithola ithuba lokuthi sihambe siyobona abathandiweyo bethu emakhaya.
Kodwa abaningi abakhangelele ukuthatha uhambo belubhekise eZimbabwe bathi bajabulile ukuthi ingcele kayivalwanga ngoba kudala bacinana lesihlobo labangane ngenxa yemisebenzi. Kodwa ke induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jubane uthi labo okuzaqakatheka ukuthi bahambe bazivikele ngayo yonke indlela.
Abantu bakithi masingakhohlwa ukuthi lolu bhubhane lolo lusekhona siphila nalo. Njengoba abantu bezohamba nje bemakhaya zikhona nazingozi zomgwaqo, niqaphele kakhulu abantu behambe beyofika emakhaya bephephile. Asiqine ngokugeza izandla, ngokusanitizer, silandele nje imithetho yonke.
Umculi uKhulekani yena ukuthaza amakholwa ukuthi asebenzise impela viki yephasika ngokubonga mvele inqangi ngokubavikela ku-coronavirus esithethe izigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele. Melestuvo 7 eJohannesburg kwele South Africa ngikusomandla.
Hallelujah baba. Hallelujah Nkosi yami. Siyabonga baba. Siyabonga Nkosi yezulu. Sithu ingwele baba.
Umongameli ngokwethi masisiwe leBotswana oseZimbabwe okwamanje uhlangane lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa namhla behlaziya indaba ezithize ezigoqela ubudlelwano bamazwe yabo. Abalolwazi ngalezi nkulumo bathi uMnangagwa loMasisi wahluze njalo udaba lwesimo esingamanga kuhlekwele eMozambique okubangelwa ngabokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo njengoba uMasisi engumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezomvikela enhlanganisweni yomanyano wamazwe angezansi wezwekazi le-Africa we-Southern African Development Community olwe-SADC Organ on Politics, Defense and Security. Ababili laba babekwa bephathe njalo udaba lokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19 kanye lokuqinisa ukusebenzelana lobudlelwane endabeni ezithize. UMasisi ubikwa egcele njalo uMnangagwa ukuthi iZimbabwe isekele eLebotswana ekukhethweni kwesizalwane selelo lizwe kukhetho lokudinga ozathatha isikhundla sikanobhala jikelele we-SADC njengoba unkosikazi Stegomana Tax isechiya lesi sikhundla phakathi kwalonyaka. Kwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Waye waba ngumongameli weLebolivia, uPresident Jeanín Áñez, ugwetshwe ukuhlala ejele kwenyanga ezine. U-Áñez ubotshwe esetheswa icala lokuhlamukela uhulumende kanye lokusebenzisana lalabo ababezama ukumgenqula uhulumende. Nguye njalo etheswa icala lokubangela ukubana uMnumzana Evo Morales abe lomcabango wokwehla esikhundleni sokuba ngumongameli walelo lizwe. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakweLebolivia babikwa bengene ezitaladeni betshengisela besola ubotshwa lokuvalelwa kuka-Áñez. Elemelika liyalandela konke okwenzakala kulelo lizwe ngelihlo lokhozi lokukhathazeka okukhulu ngokubotshwa lokuhlukuluzwa kuka-Áñez labanye ababeyiziphathamandla zikahulumende wakhe. Kutsho umsekeli wesikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, uState Department Deputy Spokesperson Jalina Porter. Sikhuthaza bonke abangane kanye labomakhelwane beBolivia ukubana balondoloze amalungelo oluntu kulolu daba njalo balimuke ukungephuli iziqondiso zesivumelwane sobudlelwane bemelika ezinjenge-American Convention on Human Rights lese-Inter-American Democratic Charter. U-Áñez ungene embusweni ngoLwezi ngomnyaka ka-2019 ngemva kokuba owayengumongameli uMorales esetshiye umsebenzi kulandela ukutshengisela kwabantu emigoqweni besola ababekuthi ukuqelebezela ayekwenze ukhetho olaluvele lusolwa ngabaningi ngoba phansi kwesisekelo sombuso walelo lizwe kwakungamelanga ncintise owehlandla elesine. Ngaleso sikhathi umumo wezombusazi waba mubi ngamandla okwabangela ukubana uMorales abaleki kweLebolivia. Okulapho-ke u-Áñez wahle wakhethwa lidale lephalamende ngesiphangiphangi ukubana athathe isikhundla esasitshiywe nguMorales. Kulapho-ke abangane bakaMorales ababesedale lephalamende bakhonona kakhulu labebandla lakhe eleMas Party abasebesabalalisa amanga okuthi u-Áñez nguye owaqoqa ukuhluthuna intambo zombuso ngendlela ezingaqondanga ikhulu. Thina simanyana lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla ezombusazwe athanda umbuso wentando kaZulu, inkokheli zokholo kweLebolivia kanye loZulu emhlabeni jikelele okhathazeke ngokwenzakala kulelo lizwe, kutsho uPorter. Embikweni owethulwe ngabenhlanganiso ye-Organization of American States bathi sikhathazekile kakhulu ngesihluku esenziwa ngabohlangothi lwezokwahlulela elizweni lelo osolusetshenziswa njengesikhali sokuhlukuluza abalombono owehlukileyo lalowo owebandla elibusayo eleMas Party. Izibonakaliso ezikhona ziveza sobala ukubana uhlangothi lokwahlulela olwe-justice kweLebolivia alusoze lwafa lwasebenza ngendlela engeyameli icele, kutsho abe-OAS. Abenhlanganiso le baqhubeke bekhuthaza ukukhululwa kwalabo abavalelwe mahlayana ukuze kulandelwe umthetho uqobo ekubotshweni lokuthenisisweni kwabo. Amazwe amaningi asemhlobonweni wase-Western Hemisphere aguqela eleMelika akholelwa embusweni wentando kaZulu, injalo umuntu wonke ekhululekile ukutsho umbono wakhe engesabeli ukubotshwa. Ngakho-ke inhlangothi ezinjengezokwahlulela kumele zisebenze zikhululekile zingeyameli cele, njalo kwakumelanga ziphanjaniswe yikungenela kwabezombusazwe. Lolo-ke bekuludaba oluveza imibono kahulumende weLemelika. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweShona
Lilani.